unity dele sikiyo namhlanje ka 22 uyunithi nje eyenziwayo isenzelwa kubana imbhuqazo wegugura hundi wawosuuse waqeda isizwe sasemadedeleni nje kwakusenziwa ngurobert mgabe bebebonke nokhomanda wakhe umnandi wakhe namhlanje okusenguye upresident wezimbabwe bekulala ubana ungaphindi kube lezaphu ungaphindi kube lezifa njalo babekwenza lokho bekucosile so le unity yenziwe akulanto eyenzakalayo emagebheleleni nje ngemva kwalokho okwenzakalayo futhi wona bebezibusela nganqane ikudlangothi langapha kuthinebusibelelenti imbalisa izaphu lezipha akula ma-benefit abawatholileyo ngemva kwalokho kwaba ngokupholisa nje ukuthi abantu bekume ukubulawa kwabantu ngabuchazo kugrawundi thina ngokwethu-ke le-unit hayi asiyisekeli siyayi-challenja sithi hayi ayisebenzi lutho kithi yinto nje eyenziwayo nje ukuthi kuphumelele bona ukuthi babuze baze kuze kube ngaphakathi
ye maze kukhangeleke kulabantu abalokhu bephakathi khona ngale besithi lokhu bangena lo umcabuko so bathi awusoze besuke khona ngale-ke kuzampf ungathini ngakhonokho
labana abantu abangena ngalo bathi lokhu bangena bathi ngoba masikhuluma nabo bona bathi bona bajiywa ngunkomo ngoba thina sithe ziphuma kuzano zesikhipha izapho ukuthi ayizimele yodwa ngezipra bona bathi hayi thina sajiywa ngunkomo lapha ngeke siphume bathi no unkomo wathi abantu kabangene ukuze bavimbe ini ukubulawa kwabo sizwe sabantu bemathebheleleni lesezapho lezia ngatshongo ukuthi lisele khona unkomo atsho wathi lizafika isikhathi sokuthi liphume kulaba bantu lizimele lodwa lidimande kumbe likleme okunguwenu ekuyikho enakulwelayo isikhathi sakhona ma sesifikile bazabe sebeqala ukulwa njengakhonokho abakwenzayo manje kithi yikho okwakutshiwo ngunkomo bathina sithi masasiphumeni sishiyeni laba bantu sivuse okungokwethu okuyikho okuqondileyo sebeyalela bathi khona hhayi sitshiyo ngunkomo so kungakho-ke thina sesihluphi ngakho ukwalela kwabo kakhulu ngoba unkomo wavele wasitshela thina wathi hhayi abanye bavele bazayalela kuleyinto bazabhalela edakeni bengaphumi sebesebenzelani izinso zabo nabantu babo bengasalweli ini isizwe sikamtongane zezimbabwe
ye pho-ke manje bamele bani khona ngale ngaphakathi
ngaphakathi ngale bazimele bona okwemizimba yabo lemuli yabo lezinso zabo zokuzisuthisa bona ukuthi badle kithi abamelanga isizwe sikamthwakazi esihluphekayo ngoba alubana bamele isizwe sikamthwakazi esihluphekayo alubana bakhulumile ivini lakulorobathi mgabo besalele embusweni ukuthi hhayi into ezazivele siyivumele vela and akusiyo le kwakusokungene ngabantu esrelilize sikhululwa silingane embusweni kanti sokukhanya ukubana umbuso sungowabantu baku-one side kungaleyo ndlela-ke thina sithi hayi bamelanga-ke thina abantu basezimbabwe bamele le ndingeko zabo